ngakubebisa uhulumende wethu ukuthi angakwenza ukuthi iteaching ingabingi ukuthi sibe sisemsebenzini but othisha bekwanise ukwenza ama WhatsApp groups or ama online learning and kube nguye futhi uhulumende osithengelayo ama data bundles lawo ngoba thina ngelevel esikiyo nemali esiyiholayo asingeke afford ukuthi sithenge sithenge idata lokuthi daily sibe lama lessons labantwana. Last time besivulile abantwana bebeminyeni bebebaningi bebe more than 20 erecommendwa ukuthi ngesikhathi se-COVID at least akube le-social distance sokungela social distance and khathesi nxa sibona i-COVID mamatheka so kuzaba wese ezikolo zingavulwa futhi ezikolo for example ezemakhaya uzatsho ukuthi emakhaya kule ntandane kakhulu abantwana abazali babo abahlala labogogo aba-afford ukuthi bethenge ama-smartphones la kumba ama-tablets ukuthi bakwanise ukuthola umsebenzi uthunyezwa ngotitsha. I-government ayikhulumisane lama-organization anjenge-UNICEF acelele abantwana bona laba abadubekayo kakhulu abasemakhaya ukuthi at least bengabatholela ama-learning gadgets. Kunye futhi esikutshoyo ukuthi bazathi thina sivule njani sivale amabhawa ama-church akula-church esivulo esikhona khathesi imtshado yonke ayisekho ezimfeni yapho abantu abangu-30 but thina sizathi abantwana abahambe ezikolo abantwana for example uma-government school high schools in urban areas yathola abantwana aveya 6,000. What are we saying? Are we saying the lives of the teachers and the students sithi akuqakathekanga impilo zika-teacher yomntwana sithi hayi bahambe beyethelelana i-COVID yakhona ngoba sikwazi wonke umuntu yabevela khona. Secondly, knowing them, siyabazi ugovernment yethu ukuthi unjani. Izikolo ziyavula kungelo test way. Ole COVID nongela COVID siyadibana ezikolo khona ngathi siyathelelana more.
Kodwa uhulumende selimazisi ngesinqumo lesi.
Simazisile ngesinqumo sonesi ukuthi igovernment yethu kumele ukubone ukuqakatheka kokuengage, ukukhulumisana. As it is, sivale izikolo bephusha into yamakhala le continuous asiyali ukuthi is good for the learners angithi but we are saying for these learners who are writing this year ababhala lonyaka sure bazeze kuqalisenini at the end of the day it doesn't become fair considering ukuthi le standardization asikaphushi la wesinto le emele yenziwe throughout the whole country but we are saying maybe in two years time yes sesibona lathi sesiqalisile ukukwenza labantwana ngoba mina nginje kungumbalisi kuyanzimela sengikhangela lo mholo wami engiwutholileyo nge-Friday nge-payday lendleko engilazo lokuthi ngikwanise ukuthi ngenze extra mile because ikhala le extra mile kuteacher ovele underpaid at the end of the day so thina sithi ukwenza ukuthi into yonke ihambe kuhle pay the teachers well assist the parents assist the schools with the most important things ezifunakalayo abantwana labazali abayihlulekayo i-government ayidingi ama-organizations that can assist to buy ama-learning gadgets that these children can use during this time esikiyo e-COVID era.